Trump uMike Pence osokumenza ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kulabantu abavela eofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama-staff kaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso. Kodwa nxa wena ungumuntu uPence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabe usaphikelana. Okunye la yukuthi la kulesifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president. So uyazibonela yena yedwa ukuthi ngingekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba lekayisoziphele. Lanxa engaphumelanga egcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obala ukuthi ukhanya ukuthi silungumuntu osetshintshile isimo. Uthi uTrump wazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama-election. Esabuthi angakhuluma iqiniso kuzama. Samkhathaza kusasa. Ngibona nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Nxa ngaphumela egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yiyo imicabango yami leyo.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uzancintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokhu kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihlebuhle ngoTrump. Trump phele wina kuqala i-election. Asiku ukuthi wayemsu. Wayelezici eziningi kakhulu ezetheswa ngabantu. Omama bemethesa ukubadlwangula. Esitshela ukuthi yena ngama ku-Fifth Avenue e-New York adukula umuntu abantu bamvotela kuphela. Uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama-taxis eqamba amanga. Simuzwa ezikhulumela ehleka izilima, esenza konke ethethisa abantu. Ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayele mbeko engekhoyo ekhatshana. Abantu bamvotela kuphela. So sona lesi sizathu sake sokuthi wavotelwe njalo engcolile. Bona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi. Bona abantu abangivotelayo bazangivotela ngewine kuphela. Nokuthi enye into emenza ukuthi acabange ukuthi uzawina. Ikhona lapho okulama states anjengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaningi then Wisconsin lamanye laba bacabanga ukuthi khona bazasebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngenye indlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamvota. Singakhohlwa futhi ukuthi uTrump omunye umnika igunya ukuthi uTrump lama supporter bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele. Bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe phezulu. Yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump. Ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaze akawina umhlaba wonke ukuthi abe ngupresident. Kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa kukhulunywa izinto ezimbi ngaye. Abantu bafake izikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda.